soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siya sangana kweze kuseni mtuaga zomu se ngolwesine msaka 22 kunhlangula 2023. Igama nguntunga milinku mo. Ezi hamba pambi li. Amavizo alabo abaphumelele ukubhalisela ukunikisa kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Ibandla le-TCCC lithi kulamalunga alo abhalise kunomination court esithi yiwo azancintisa emelele libandla lanqanje bengakhethwanga ngabasekeli balo. Okutsho ukuthi ibandla leli liza kuba lamalunga amabili azancintisa kusikhundla sinye kwezinye indawo. Umongameli Mnangagwa lomkhokheli we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa ngabanye bababhalise e-nomination court izolo ukuthi bancintise kukhetho lukamongameli. Kanti abe-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora bona behluleke ukubhalisa ngoba ibandla labo litheka lilamali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo izolo lapho bekubhaliswa khona abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Amabizo alabo abaphumelele ukubhalisa azakwaziswa uZulu ngokugcweleyo namuhla. Kuze kwaba phakathi kwamabili ebusuku izolo kulokhe kuyisixhobexhobe enkantolo kamantshi kobulawayo abancintisayo bezama ukubhalisa. Iningi labo bekungamalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC. Abanye baphose behluleka ukubhalisa. Abe-TCCC laba bebeke babuyiselwa emuva iziphathamandla ze-nomination court. Zisithi kumele baye kwenza iziqondiso emaphepheni abo ngoba ebengahlelekanga kuhle. Lanxa idaleleli bese lilamalanga livuliwe libhalisa abancintisayo, abe-TCCC bakhetha ukuhamba ngosuku olwahlelwa ngokusemthethweni olwayizolo futhi kabazange bethule amabizo abazancintisa bebamele phambilini. Ngoba besithi babalekela imikhuba ebilakho ukugilwa izitha. Kodwa leli bandla beselisolwa ngabanye abasekeli balo izolo. Besithi alubana lahambisa amabizo kusalesikhathi belingasoze lizithole seliphakathi kokuxokozela obekukhona. Ibandla le-TCCC likhala njalo ngokuthi kulamanye amalunga alo ahugwe izitha zalo ezenhlanganiso esebenza le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe ayabhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele lanxa engayisiwo akhethwe ngabasekeli baleli bandla. Lokhu kutsho ukuthi kwezinye izigaba kulamalunga e-TCCC amabili abhalisele ukuncintisa esikhundleni sinye. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalosi Siziva eloba enkundleni ye-Twitter uthe okwenziwa yifazi lamalunga abo lawa ikuganga. Ngokunjalo uthe kabasoze bakuvumele. Kasenelisanga ukukhuluma labe Forever Associates Zimbabwe kepha sebeke bakulandula ukuthi bayangenela kundaba ze-TCCC. Ababhalisele ukuncintisa esikhundleni sikamongameli welizwe bagoqela umholi we-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa, umongameli yamasoni Mnangagwa owe-ZANU-PF kanye lwake waba isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Sevia Kasukuwere yena ozancintisa elilunga elizimeleyo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oqale ngokusichasisela ngengxaki abahlanganela zokobulawayo.
Kunezinto ezimbili engizokuqala ngokuchasisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona incinyani ikwana abantu abang 20. So iningi abantu bame kufoya noma evrandi. Yikho ke amalunga ethu ama-senators asike ngo-half-past 3 sebeze submitter amaphepha awesayiniwe basebe sithi mananini phandle. Sithethe sithi yangena kwa 2-4 o'clock sechayile. Thina ayibheka iholu yencinyani kambe singakwana sonke na njengoba i-half-past 3 2 o'clock besilapha ngabantu bathi hayi asisalithathi. So iminisenetha yethu yonke ede sebeyivalile bahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshele ukuthi iholi yabo le yincinyane abantu abaphandle they are already within the premises lokhu ebeku-premises yecourt.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga lengxaki zonke lezi bathu kugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungaba kube lomthelela wona lo ukuthi selilenkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho.
Iqiniso kalivikwa njengebandlelihle sifunda ngokwenza. Iqiniso kalivikwa ngabe lokhu kwenziwe kudala kodwa ke njengoba lathi siyiqathula akusesabisi siza sesifundile sesizalandela kuhle ethe sizama ukuvikela amasela nalabo abathusela abantu. Sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidates lawo aluzayo sebekophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1 to 29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesibonile sesithatha uloya sayaripota emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuda i-signature yama abantu abaphethwe libandla abantu basayine njalo batshontsha le simbu yethu. So uloya wethu sehambe ku-central ukuthi ehambe ku-city council ngibona ngale ehambe nama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasayinela abantu. Ngoba ukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa khona ngale sebevuma abanye abantu abavele esiqubini babuye bathi bavele i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Ngabantu abane-connection le-system, i-corrupt system. Thina silabantu bethu abasayinayo ababili. Sesibona ku-ward 2 le-ward 1 sokulabanye abantu abafakiwe ukuqala kulathi abanesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo yikho sesikuvumbululile lokho sesihambe emthethweni kuloya sehambe wayakuthi yikho ezama ukunqabela. Siyabonga ukuthi kubambe kungakanawutshwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lona lehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho belimele elizweni lonke jikelele ngoba lehluleke ukuthola imali. Amalunga aleli bandla atshonela abanye ekumadale e-nomination court emelele ukubhalisa njalo ethenjiswe inkokheli ye-MDC ukuthi azahlawulelwa. Kodwa asuke atshelwa ebusuku ukuthi azihambele ngekhaya ngoba ibandla bese lehlulekile ukuthola imali. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube ukufakazile lokhu kepha uthe kumele sibuze uMonzora ukuthi kungani behluleke ukubhadalela amalunga abo.
Engathanda ukukutshela abalaleli ukuthi sehlulekile ukuthi sibhadalele ama-candidates njengokuthenjiswa akade sikwenziwe libandla lethu le-MDC kodwa okuningi ngomva kwalokho ngizacela ukuthi abathaphi bendaba baxhume yena ngokwakhe umongameli ukuthi bezwe konke okumayelana nalolu daba, ngoba akukho nje engingakuphawula ukuthi ngithi kutheni kungathangani kube kusukele ngaphi. Akukho nje lokho kodwa engikwaziyo ngalokho ngalesi sikhathi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzo Ram. Abebandla le-ZANU-PF bona bathi sebemelele usuku lokhetho lapho abathi bazabhaxabula khona amabandla aphikisayo. Nanti ilunga laleli bandla umnumzana Mabutho Moyo, yena uzangena ku-Provincial Council kwaBulawayo emele iZANU-PF phansi kohlelo le-proportional representation alubana lithela nqoba kuleli dolobho.
Ngizomethe ku-provincial council kwaBulawayo njengomuntu obonakala esesemusha, I'm now over 35. Ngilume kuyi-tick ngomnyaka nje ophelileyo. Kuyabonisa ukuthi umhlangano weZANU-PF umhlangano o-progressive obonisa ukuthi kule kusasa, ngoba abantu abasha bangenile kubili baba baningi lapha kwaBulawayo.
Ukhangele isikhathi sakoBulawayo lapha abantu bathi umuzi wakho kwaBulawayo manje sibhugile waphela nya, kuyini othe kuzulu ozakwenza?
I-challenge esaba nayo from around 2000 ukuthi ase-electa ama-councillors angelathando loBulawayo. Leyo yinto kumele iqondise ngalolu khetho luka-2023. Uyananzelela ukuthi uma MP ibandla leZANU-PF ekhadify for example silomuntu olekhapasithi ofanana noprofesa Mthunzinube oletha i-development ebantwini. Lokho kuyabonisa ukuthi iZANU-PF ifisa ukwakha uBulawayo, ifisa ukulungisa uBulawayo, abuyele esimeni ayekiswa ngaphambilini.
So kathathi uzayenzana ukhandela ukuqalisa nje ukuthi ukhangaza.
I mean, angiso muntu okulisti yokuthi zakhankasa ukuthi kuvotelwe mina, kodwa zakhankasela amanye ama-candidates ngoba mina ngingena e-proportional representation.
Njengoba ngithole ibandla lakho siyakhankasa.
Ya, hayi, ibandla seli-ground already besingalindanga i-nomination court. Liyabona nje into ezenzakalayo kuma-constituencies atshiyeneyo, ama-youth empowerment programs, ama-skills training, ama-courses, yinto esezethe iZANU-PF phambilini. Asobantu esinda ukuthi kube le-nomination court, kodwa we've been on the ground for the past 3 or 4 months.
Umabutho Moyo ngowebandla leZANU-PF ubexoxa le ntatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisaswanda. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena uthi ubhalisele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozamela emagwegwe ephalamende, hatshi esikamongameli, ngoba engenelisanga inhlawulo yenkulungwane ezingamashumi amabili $20,000 ebhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli.
Kade bebaningi akade besifomisa ukuthi bengasisponsa bengasincedisa, kodwa thina sithene down imali eziningi ngoba imali zakhona ziphuma lapho esingathandi khona.
Wodwa lona usekelo livele lilalo njengebandla, njalo baningi yini abazancintisa ukhetho oluzayo?
Silabo abaningi abancintisayo endaweni eziningi ePhalamende, ama-councils across the country. Kodwa as you are aware ukuthi amanye ama-seats akhona kade very high and akhonze ukuthi ama-party a-genuine arepresenta abantu angena ama-donors angekho connected to ama-donors angayiso ma-favorites. I'm going to go to the EFF.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngemali leyi ebeliyiphiwe?
Laba abakwanisile iningi labo imali isuka kumadona, isuka kwamanye amazwe asponsored. Yibo phela FET bangama-agents of humanitarian resources. Thina e-EFF asithathi izimali ezingaqondakaliyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumholi webandla le-EFF Zimbabwe ozancintisa ukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edale lephalamende wabexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukuhlaziya udaba lokubhaliswa kwabazancintisa kukhetho lolu sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngengxaki ezihlanganele lebandla le-CCC.
Okwenzakeleyo ikakhulu ebandleni le-CCC kutshengise ukubana ibandla langkona kalitshiyananga lesipaza shop. Ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lileminyaka emingaki. But ibandla langkona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo onelisitheni Jamisa labanye ngoba kakwazakala ukuthi kulabo bani. Kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Washman oTendai oDavid Coltart ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi kuzenzakala khonoko. Kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkona li-structureless singathi isipaza shop ngoba kade umuntu esimaziyo uNelson lalaba abafana bakho Gift Ostalos lofadzayi. So konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakale khona lokho. Akwethusi ukuthi kwenzakale khonokho njalo akwethusi ukuthi betholakale besenza nge-last minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu. Lamanje akula muntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga. Besitshelwe ukuthi ama-candidate azakukhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile kuwadi 3 emahatshula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfokamahlanga umxolisi kodwa sizokuthiwa lo phethe uthe kamfuni. Sikubonile e-Country Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama uKhuphe kodwa sesisizwa ukuthi wasekhitshiwe. Khona ukuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo abantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhitshwe nge-last minute bekuyikuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani. So ngesizathu sokuthi isipaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo ophetheyo umnikazi wento. Yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemokrasi akusabonisa ukuthi kule demokrasi kodwa intando yomnikazi intando yalo okhetheyo.
Abancintisa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalaba bavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa. Kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla lezanu PF umbona eqhuba njani? Engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kamnangagwa kumbe uzabathathela bobabili?
Ngikholwa ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethethe abakaJamisa kumbe nakwanele abakaEmerson. Uyabethethe abantu abangakholelwa kuJamisa nebantu abangakholelwa kuEmerson. Simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo. So abantu abangavumelani lalokho akwenzayo kuyabe akula muntu ongasola ukuthi kungani behambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it's his way or in no way. So abantu ngesizathu sakhonoko babe besebesithi hayi engxenye abangamkhetha uzabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela itsezi ulalela yena umbeni uyaphuma ungeyakho indlela kalandaba lakho.
Amanye amabandla afana laboZaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo. Kambe kumele kwenzweni kahle kahle Fuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abalemali kuphela?
Kulusizi ukubana isitrage seZimbabwe abantu abasilelayo beleli 1-man-1 vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation. The stage has been commercialized abantu bafela ize ngoba ongalalutho ukuthi ukuthi izwi lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu endawula justification ukuthi ngeyani is just to separate abantu siyakwazi ukuthi abantu kathese abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobusela ejenye impesheni ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelise 20,000
umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ibhethu likaZulu. Amanye amabandla aphikisayo athi kawenelisanga ukuhlawulela wonke amalunga awo ukuthi ancintise kuzo zonke isigaba ngenxa yembhadalo ephezulu. Ngalesi sizathu ibandla lezaphu lithi umholi walo umnumzana Sibangilizwe Nkomo kasoze ancintise kukhetho lukamongameli. Oncintise kukhetho luka 2018 umnumzana Kwanele Hlabangana owebandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo olilunga lePollard uthi laye kasoze ancintise kusikhundla sikamongameli lonyaka ngenxa yezinye inhlelo amele aziqhube. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle likhokhela ngodaba lokuthi umongameli Mnangagwa yena uzancintisa kukhetho lukamongameli emele iZANU PF uhambe mathupha enkantolo yenomination court izolo ukuyahlola ukuthi imininingwane yakhe ihlelekile. IHeraldi yona ithi obhubhenge viki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe umnumzana Ben Mucheche uzabekwa iNational Heroes Acre namuhla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, njani nonke ngiyalibulisa. Ngifuna nje ukuthi ngithinte indaba engiyibonayo ngoNdibale. Ndibale yekeli politics awuyazi. Wena ungumuntu lwana othanda ukubukwa, lothanda ukuthi amadlelo, ufuna nje iZANU PF ikunikeze ulutho. Wena uyiZANU ngokwayo, ayikho nje into yakho oyikhulumayo eliqiniso Ndibale. Sometimes uyasola abo America, ubasola benjalo kodwa uphila ukhona lemazweni, awubuye ekhaya lapho kulento eziright khona phela njengokusho kwakho. Hayi Ndibale sehlulekile mfowethu, hayi ufundile mpela kodwa hayi akunanto oyaziyo. Sicela nje ungabe uyazithulela mntakababa, ngoba ayikho nje into oyazi ipolitics nje oyaziyo ngedate nje. Ipolitics emqoka awuyazi, ubhizi usolana nabantu, wawusolana nabomqondisi, wawusolana nabosibangilizo, usolana nabochamisi, usolana nabo bonke abantu. Subonisile ukuthi wena uyiZANU epheleleyo. Asazi abakulandelayo ukuthi baloya ngomphafo njani, sebezokulandela nje ngoba phela abantu bayalandela noma into iyidoti isenyanyeka.
Sanibonani kustudio 7, sanibonani lonke abalaleli kustudio 7. Okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula i-audio ma bengayizwa abantu bonke labenkayi okuyibo abalokuvotela abameli benkayi. Umgwaqo lwana owasenkayi usuka kobulawayo uzuze efika enkayi straight esende awulungi. Phezu kweminyaka o-42 years bangawulungisa ngomnyaka wesingaki. So bengicela ukuthi abavotayo abalokuvotela laba abantu kade belokhe bemela khonale abenkayi, manje alike liyekele ukubavotela abantu labo. Dala belokhe belitshela amanga, basazoliroba njengerayisi ngekomitsho, manje kusiyavota selirobheke.
Linjani kwi-Studio 7, linjani kwi-Studio 7. Hayi siyezwa lalelisisa indawo ezimnandi konke okwenzakalile izweni, siyakuzwa kuyaphuma lapha kwi-Studio 7. But that yindaba lingabatsheli ukuthi befake imali elevalu eZimbabwe, befake imali elevalu ukuthi nawe mawuyithweli imali leyo uyamsiza ukuthweli imali. ungachapa igoli isebenzi, ungachapa uyebhotswana isebenzi, not amabhodi lawa ama-RTGS abo lawa akusebenzi loku. Indaba bengafaki imali elevayo, kade abakubone yini ukuthi kumele befake imali elevayo, kade behlulani ukuthi befake imali elevayo. Bona basebenzisa i-US dollar khona ngale ephalamente.
Ninjani kustudio 7, ninjani kustudio 7. Hayi, kabangena abantu, kangena amakhansila, kangena amakhansila emfakazi, kangena nama MP emfakazi. Hayi, upresident iveri hayi, abantu bazazibona ukuthi befaka uChamisa. Ngoba into esesingasayifuni laphana iZanu-PF, iZanu-PF kayiphume out, sikhathele umbuso weZanu-PF. Kayizeni ukuthi abantu bagqibeke ekhaya bagcwini umhlaba wonke ngenxa yeZanu-PF. So i-president bantu kabafaka uChamisa. Mbona ngani vele le mali yama-president yadura, amantu abaningi abasoze beyikwanise. Kabahle bebuthane kuChamisa abantu beZimbabwe uma befuna intuthuko. Behlele beziqoqobane bebuthane kuChamisa, Chamisa bengu-president. Shichi badlalele leZanu-PF elingcolileyo kwethu. Siyabonga.
Sanibona Mr. Seven, Studio Seven, kuba Nicholas Moyo from South Africa. Ngibona ukuthi mina angazi abantu bezanu, abantu bezanu ukuthi uthi ingqondo or asekho nonembeza usekho balokhu babizula ngakwangobaba. Ukhona ubaba ongathi abantwana bakhe bekwelinye ilizwe bebalekile bebalekiswa indlala nokubulawa, athi yena South African government sungayi bantu bazibaba yikoko ma-criminal. UChamisa uthi ma-South Africans sicela nibabekezele nabantwana bezimbabwe abalapha, indaba izolunga ngasekudala. So phakathi abantu ababili labo bani okhuluma njengobaba lapho? Ubani okhuluma nje abantu bezano nisabiza umnakakwa ngobaba? Hhayi, selihlulekile straight. Okwamanje uyabheda ngale uthi abantwana ey'kolweni uzozama i-government yakhe yazama ukufaka ukuthi abantwana bafunde ngobulengi i-inthanethi and so forth, ya-advance all those things. Ekukhuluma kanjalo abotishera baholi abakhona nokuya emsebenzini abanamali yokugibela. Abantwana besikolo bahlulwa imali ye-school fees, bahlele emakhaya bahlulwa imali ye-school fees, abazali bahluleka ukuthi akukho nomzali ongakhona ukuthi abhadale, nalo ozamile nje wabhadala kancane. Umntwana beyothola ahleli ngalabo tishera bengekho ngoba abaholanga. Bese nibize umuntu onjani, nibize ngobaba. Hhayi, bona-ke nihluzele emakhanda abantu bezali.
Kona ngapha e-Studio 7, hayi, mina ngikubona kwami i-rich lay iyamabandla amabili kuphela, abanye kudlalisa isikhathi kumbe bazahlala baphakathi kopoladela bazihleli imali nothi kuthi bangaphuma ulutho. Akula lutho la, akula ezinezinto, kudlalisa isikhathi nezimali zabo kuphela bazifana nama-donors.
Angivinyelele kustudio 7, ngithi salibonani balaleli bezindaba, salibonani bafundi bezindaba. Lapha nikhuluma ngumathiya lapha e-Plumtree, kodwa ama-audios ami since last year ayikho, eseke yabalwa. Ekade ngizokutsho ukuthi siyezwa izanu laphana isithi yona isilungiselele ukhetho, kodwa ke kuyinhlamba kuzizwalane zeZimbabwe zonke ezilaleleyo kumbe ezihleli le ezanu ezabe isithi iziyawina, kodwa ngemva kokuwina ivulale futhi lizwe. Kusafana nje lo muntu ozokuthi yena evotelana izanu, ngumuntu odelela amaZimbabweni wonke ezeholo, ngumuntu nje odelela umthetho ngoba ehleli le zanu since then eyaqala umbuso ngama-80s until manje ayikazi yenze lutho. Itholi ilizwe leliyana ngaphansi kukaSmith limile limnandi linukelela, kodwa ilizwe selinuka ngenye indlela engayisiyo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amagama abaphumelele ukubhalisa ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo aza kwethulwa ngokugcweleyo namuhla. abeMDC kaMnumzana Douglas Monzora behlulekile ukubhalisa abantu babo ngenxa yokuswela imali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.